Hayi, umcwaningo lo ophumileyo usithi uTrump nguye okhokhelayo abakhankasayo for i-election eka-2024 for the Republican Party akuzwisiseki ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi bakhangela izinto eziningi lapha eAmerika mabe dinga umuntu ozabe nguye ozabusa ilizwe but kathesi sithi ngesilungu uTrump is defying all the statistics ezakudala about choosing a leader. Into engiyibonayo ngathiwa izamhlupha despite the fact yokuthi uphambili ngama-points amaningi from his second person uDeSantis. And I think uku-57% uDeSantis uku-19% khonapho.
Nxa sikhangela abanye abafuna ukuncintisa ikakhulu onguye omlandelayo umnumzana DeSantis siyabona ukubana laye ukhatshana kulo Trump. Kodwa uTrump ulamacala lawa awethweswayo. Ubona njani udaba lolu? Ubona ungani agcina na kubangela ukuthi uTrump engatholi usekelo ngenxa yamacala akhe.
I think into ekhangelekayo is abantu abaningi abanjengabantu besilungu lapha babona ngathiwa uTrump wayekhangelela iAmerika ngokwayo ingancedisi amanye amazwe like okwenziwa ngamademokrat ukuthi ayahamba ayincedisa iUkraine lamanye amazwe abanike izimali and all this other stuff. So mbona abantu beAmerika imajority abelungu bafuna uTrump ukuthi aphenduke lo mbusazi wakhe oku in power abantu balapha abesilungu singakhangela ukuthi amacala akhe azamphambanisa ngapi. Mina mbona ngathiwa maso kuchaywa ama primaries next year ngabo March khonapho yikho sizabona khona iqiniso ngoba siyabona ukuthi ama pollings lawa aphumayo it's a variation of like 1,000 to 2,000 people. So sizabona ukuthi iAmerika yonke ivumelana labantu bona labo yini. Enye into esizayibona ukuthi amacala akhe aseza ngene enkantoli. So kuyabe sokuhamba ngakuthiwa kuhamba njani khona ngale bazambopha yini bamfake ejele yini and then sibona ukuthi kuzahamba njani. Another demographic ekumele siyikhangele is the independent. I-independent vote eAmerika hiyo edecidayo umuntu ongena eWhite House. So kathesi sibona ukuthi i-head to head between uTrump lo Biden is 1 percentage point 47-46. So kuyabe sokufana la last time u-2020 owadliwa khona by a few percentage points. Ama independent lama suburban women college educated. Yiko kuyabe sokule mehluko ngoba abafuni bona. And then i-platform yama Republicans anti-abortion, anti-immigration njani njani. Sizabona ukuthi iyabe sibanceda njani sokukhankaswa next year.